lapha ewadini 6 esikaLendi ukuthi umuntu oyedwa olimele kakhulu emaceleni ngapha langekhanda ekalungwini nje lapho kuthaywe khona abantu abaningi because sithiwa abantu abangu-9 singakhanyela njengalapho eshiya kuzuza ethenofu lapho kushiywe khona omunye indoda walinyazwa kakhulu emaceleni ngapha lekhanda wathe uthe ephuma eshop bezithengela nje egqoke i-t-shirt ye-TPC kwabuya-ke izimota ekade zibhaliwe ukuthi yiZANU-PF kulabantu kade begcwele emotini lezo akade begqoke ama-t-shirt athengisela ukuthi yiZANU-PF bathi sebesehlile-ke bamugijimisa umuntu lo baze bambamba baqalise ukumtshaya amacele wonke batshaya ngezinto zonke kade zelazo ekalungwini iZANU-PF zicabangele ukuthi ingawina but asisosobala kibo ukuthi awuseze bayiwine iward leyo.
Sikhuluma nje bangaphi abatshayiweyo libahambisile yini esibhedlela?
Sikhuluma nje abatshayiweyo okuqala lo okuwadi 6 esikaLendi phakathi kobusuku izolo simhambise esibhedlela seDinga Hospital but singahambisi esibhedlela samhambisa emapholiseni kwenzela ukuthi ayothola iziphoti egcweleyo but siwarid kakhulu ngabantu abangapha esiyabhuwa abayibo abatshaywe kakhulu umunye befuna ukubulawa kuze kwakhala umbombo ebusuku lanamhla emini bekukhala umbombo so kwabe sebebuya-ke abantu bezanu besebefuna ukuthi beyohlasela futhi esibhedlela so then itimu yethu idispesile bonke nalaba kade begula babalekela egangeni ngikhuluma nje bengixoxa nabanye bami abasegangeni akhonale ekalungile esiyabuwa then bebedinga usenator sinampabo onguye ne-team leader okuhamba ngale ukuthi unyane funa ukuthi kwala abantu laba abahambisedini so bazebeyofika emzini wazo belokhu bemdinga kodwa bamtholanga
bakhona abalokhe besesibhedlela
omunye lo okade sesikhosi siyabuzuba elokhu esesibhedlela kathesi edinga hospital laba abanye kade beseclinic so asikwazi sikhuluma nje ukuthi banyamalele beyegangeni labo kumbe baye emakhaya because abanye abakwanisi ukuhamba
esikwaziyo ukuthi inani leli lizakhwela ngokuya kwesisathu because sizwa kuthiwa abantu laba ekuseni nemini bahambe futhi besenza khonoku
abantu labo banjani elithi ngabeZANU-PF
esikwaziyo ukuthi kade bekhuluma ulimi lwesishona because bebengazwisisani labantu laba kade bebetshaya bebebabuza imibuzo bona benye behluleke ukuphendula ukuthi bafunani thina esikuchabanginayo ukuthi abantu bakithi i-local ZANU-PF leyi khanyangani inyise abantu bokuza khonale ukuthi bazobancedisa bona besesaba ukuthi bengabonakali.